VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje. Kulabanye abantu abathi kawulancedo umanyano webandla leZANU-PF le-PF zaphu wenziwa ngomnyaka ka-1987.
Iunithi yangasoyunithi yeZimbabwe kwakuyiyunithi yezaphu leZANU. IZANU yayiselebrate victory over izaphu labantu bemadebelele. IZAPU yayimisa umfuqazi.
Abakubandla leZANU-PF baluqakathekisa kakhulu usuku lwe-Unity Day.
Abathi unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo.
Umkhokeli webandla elitsha eliphikisayo ele-MDC Zimbabwe uthi yilo lodwa ibandla leli elinganqoba eleZANU-PF ukhetho oluzayo.
Ukuhlupheka kwabantu, ukuswelakala kwemali, ukuswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, nokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo, yizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi awulancedo umanyano webandla le-PF zaphu leZANU-PF wenziwa mhla ka-22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Bathi akula kuthokoza emathebeleleni lenkabazwe njengoba kungakalungiswa umbhuqazo weGugurawundi okwabulawa khona abantu bafika 20,000. Bathi akumangalisi ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kenzanga imicimbi etshiyeneyo yokunanza usuku lolu eZimbabwe yonke jikelele. Umnangagwa wabesemhlanganweni wenkokheli yamabandla atshiyeneyo eplazini lakhe eGwegwe, lapho akhuthaze khona ukuthi abantu kumele babambane kwele Zimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe. Uthe ibandla le-PF zaphu leZANU-PF amanyana esenzela ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe. Kodwa ke abakubandla leZaphu elaphuma kumanyana lo bathi akulalutho olwalethwa yi-Unity Accord yamabandla la ayikhokelwa ngumuyi uJoshua Mqabuko Nkomo lowayemongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZaphu elake lakhokelwa ngumuyi uDumiso Dabengwa uthi kakulancedo ngitshola kancane lokho okubizwa kuthiwa yi-Unity Accord.
I-Unity yangasoyunity yeZimbabwe kwakuyi-Unity yezaphu leZANU. IZANU yayiselebrate victory over izaphu labantu bemadebelele. IZAPU yayimisa umfuqazi. Isikhathi sana amabandla ezombuso I think emahlazo, kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene, kwangaso national unity yani. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yeZANU ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye uKhaya Moyo last watho wathi akuplana izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Lilanga vele lingasekho nje, wayelehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo langa. Thina njengeZaphu sithi sokuvelile obekuzama ukufihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu beZaphu lemadebeleleni. Uma nqoba sowahamba, laba abaselwa balubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye abekubandla leZaphu kumbe abalokhu besithi bakuZaphu abakubandla leZANU-PF ukuthini ngabantu abanje?
Ngananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana ngaphandle mebhiku kababa uKhaya Moyo, kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuZaphu bajoyina iZANU. So asozibathi bameli iZaphu labanabanye bagade impisi besabothi bengehla impisi zathibilika ibahle. Ngizakhala even ibhuku leli libalile leli elikababa uJingu Dube quite close to Zambezi. into azikhulumayo kwaphana uyadingisela umuntu omdala ukuthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuzayo phakathi impisi abana abantu ngiyabazwela kakhulu Dube manje baba lezibindi behle ibadle ngakwansi ukubadla ube basurvive ngoba vele hayi asibabantu bakhona abantu labantu bahlale lokwabo abakwaziyo kufana ngayo
singathi-ke usuku lolu alulancedo vele
hhayi alulancedo vele ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezatholi i-overtime i-double pay yovele imali ishoti ezimbabwe ngingaba lo ncedo khona ngalo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-double pay yilo uncedo lukhona
umnumzana Patrick Lilovu ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu emathebeleland sixoxelaye ekobulawayo kodwa-ke umnumzana Philip Gawule wobandla lezanu p f uthi kavumelane lokwethulwe ngundlovu
abathi unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bekwazi ukuthi kwathi sokuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili wabuya umkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa wasetshenzwa ndawonye kuze kube lanamhla ungabona umuntu ongaqakathekisi i-unity code ngumuntu ongaqakathekisi ilizwe lakhe ngumuntu ongaqakathekisi amaqhawe alweni kukhulula ilizwe leli ngumuntu ongaqakathekisi obaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokhelela uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bahlale ngokuthula njengoba ukuthula khona kwekabala wabuya nge-unity code kodwa ambasole abantu kathesi isikhathi lesigibi oselebrethwa ngayo okumele kuhlalwe phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi mhlobo wami abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile abantu bazama ukusela abantu basabalele bangene lapha nalapho abaye bagijimele kuyalungiselela amakhisimusana lawo kodwa lilanga eliqakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi lamazimbabweni liliqakathekisa ilanga leli
kodwa kulabanye kodwa abakhulumayo babagawule abathi-ke ilanga leli nga liyaqakathekiswa sibe lezimbabwe ngase kwalungiswa lo daba lwegugrawundi kodwa kukhanya lukalungiswa phela yilo phela olwaba yinsika yomanyano lowo
ye kodwa-ke gips asehlukaniseni umanyano lendaba yegugrawundi indaba yokumanyana lokhwana kwamabandla amabili igugrawundi asiyibekeni nayo khona phana ibe yindaba laye emele isetshenziswe ngaleyo ndlela kodwa ukuba bomnankagwa upresident okhona kayibalekele indaba yegugrawundi njalo indaba yegugrawundi gips kundabeni yegugrawundi indawo legugrawundi indaba ehlupha ethingukuthi sibilibanjwe kuhle iqedwe kuhle ukuze ilizwe lethu lingabi loku isikhathi lesesikiso sesidinga ukuthi indaba yegugrawundi siyidlulise kuhle abantu bonke basuthiseke
umnumzana Philip Gawule ukubandla lezanu p f sixoxela umnumzana Dulani Ndebele umongameli webandla lezombusazwe elisungulwe ngolwezi lonyaka ele-movement for democratic change zimbabwe elaziwa ngokuthi mdc zimbabwe uthi ibandla lakhe yilo lodwa elinganqoba ibandla elibusayo elezanu p f kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 uezra jesus banda usadulela lolo daba
undebele owazalwa ngomnyaka ka-1977 eshurugwe enkabazwe uthi ukuncindezelwa kwabantu bezimbabwe yikho okwamenza wangena ezombangazwe
ukuhlupheka kwabantu uswelakala kwemali uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle lokuswelakala kwemisebenzi amayuthi kasebenzi nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo yizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe ngo-2017 eqembini elizakala lokuthi NPP elikamaimjulu
kukhetho olwenziwa nyakenye okandebele wayemele ancintise kubandla le-National People's Party esigabeni seshurugwe kodwa wachiya sokusele insukwana ukuthi lwenziwe ukhetho
nga-withdrawa in favor of MDC candidate ngoba ngabona ukuthi ngingalwisana lomunye wami o-opposition ama-chances okuthi sigcine sithathela namavoti bemaningi so mina nga-withdrawa in favor of i-candidate leyo MDC ngazoshiya-ke after ama-elections a-2018 ngoba saye singasazwani ukuthi uthi mina waye ngasapota nga-withdraw ngasapota i-MDC candidate
amabandla ezombusazwe maningi wamagama kwelezimbabwe njalo abantu bathi kawancedi lutho umnumzana Ndebele uchasisa isizathu sokubumba ibandla lakhe
ngoba sabona ukuthi kulalawo amabandla akhona akula bandla elimela abantu akula bandla elikhala labantu i-MDCT ekamakhuphe Mbona ngazani bachitha isikhathe esiningi beliswa na lo Chamisa. UChamisa laye udlalisa isikhathe ochitha isikhathe esiningi eliswa na lezana uPF. So thina sangombibandla lele MDC Zimbabwe senzela khona ukuthi si-include umuntu wonke libe ibandla labantu.
Uthi ibandla lakhe alifani lamanye kwele Zimbabwe.
MDC Zimbabwe ngeyomuntu wonke nje oseZimbabwe. Ichene lamanye amabandla asebenzisa amagama. Umfaniso njengokuthi MDC kaTsvangirai, MDC maybe kaKhupha, MDC Alliance kaChamisa, or MDC Athize. Befaka igama lomuntu le yiMDC yeZimbabwe yonke jikelele. Aso MDC yomuntu, si believe in dialogues, believe in ukukhuluma labantu abaku-ground ngoba si believe ukuthi abantu abaku-ground yibabale abalama solutions.
Ucela abantu ukuthi basekele ibandla lakhe.
So siyanxusa ama youth, siyanxusa bogogo, siyanxusa bokhulu, siyanxusa umuntu wonke waseZimbabwe. That's why iparty ethiwa MDC Zimbabwe. Sazi ukuthi izinto azimanga ngendlela okumele zime ngayo eZimbabwe. So sithi thina wozani sifaka amakhanda sibonisane ukuthi singalilungisa kanjani ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba laba bakhona sabathemba ukuthi maybe bangalungisisa sebehlulekile.
Kodwa ke ilunga le-MDCT elikhokhelwa uNkosazana Khuphe, umnumzana Douglas Mabuza, uthi uNdebele uzimotshela isikhathi.
Mina ngisekela ibandla le-MDC, okulibandla eliyilo elabantu, njalo lalikhokhelwa nguTsvangirai. Okwamanje sekulekokukhokhelwa ngabanye abantu nje. Okungamabandla okuthiwa yi-MDC Zimbabwe lamanye ama-MDC wathi efek. Ibandla le-MDC yilo ibandla lisemthethweni njalo ngiyabe and ngizalisupporta 2023 ama-elections. Liyabe likhona ibandla leli MDCT elikhokhelwa ngumama uKhuphe.
Mnumzana George Uma lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF. Uthi ibandla lakhe alethiswa ngamabandla amaningi abunjwayo, njalo ke abayindawo ibandla lakhe lizahlala libusa.
Amabandla amaningi ahlala ebunjwa ngabantu abathiyeneyo, kodwa thina siyiZANU-PF asibhuluki. Sibonile even MDC mihlephuhlephuka yaba ngamabandla amaningi-ningi. Kodwa thina siyele siloku simile siZANU-PF. Sixilile ebantwini, sizimpande eziphansi ebantwini ngezenzo kungemazwi.
UNdebele wafunda ezikolo ezigoqela iNashville eGweru engakavula ikampani yakhe eThulani Technology eMzansi Afrika. Ngimela eStudio 7 eJohannesburg kule South Africa, ikamera mungu Ezra Jesus Band.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Okwamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Singanamasiko
senziwe mandla
ngelo baba mkhulu,
singanamasiko
babelobola.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabajadileyo. Silomama uSakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu, njalo lobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo. UNgwenyama ke usibhalele wathi omama kukhanya ngazani sebemehlo-mehlo. Kambe kunjalo?
Umama wayengela phone kudala, ubaba wayengela phone. Wawungena umuntu ocabangela abantu, wawubonakala umuntu emisa umama esitaladeni kumbe emgwaqweni ehamba. Kwesikhathi abantu bantu bezondlisela endlini lapha dube seqala umuntu segegideke efonini, kodwa kalo ubaba uzondile ngento abake balwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo. Sebona umama egegideke efonini, seqala ukuthi kushuthi ulomunye umuntu ngaleceleni.
Khonapho-ke Madube, siyabona ukuthi sibobo omama bodwa. Kwenye labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo, kuvame kanganani khonokho?
Ukuhlukunyezwa obaba ezindlini lakho kuvamile, njalo singakunanzeleli i-percentage yabo baba ungafika ithenqenye futhi phezulu edlule yabo mama, ngoba obaba sobantu bokukhuluma kakhulu, iningi labo basela ngaphakathi. Njalo uhulumende vini ngani ukukhangele kakhulu kusayidi yabo mama, ufithi ukuthi abanewethu labo ezindlini lapha nasengikubone kaningi ezindlini eziningi ezehlukeniyo, ukuze uzuzuzele ukuthi yei ubaba lo wadlani, ubaba luhlaleleni lale nkulumo yafika ithi lo mama lokukhuluma uba la magama lana ukuthi angalithi kubaba kuhlavela kuthuli. Ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa, lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi sihlalo phongo mina inkulumezi ibuhlungu ukuthi uhlukumezeka ngaphakathi ukuthi ndanga mdamdane zondo babo wangkhona ekufike ukuthi sezowatsha umama wambulala ufike ukuthi sicala sangkhona yabe kuvele ukuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama bodwa
thisa kunjalo baba
kunjalo lakhe kutsho uMadube ngoba baba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njengoba usazi indaba yami ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachaya ejini kuba nzima ngibona ngani ukuthi wakuthi umuntu lo uyazehlikelwa yabonga ukuthi uyihlekisa kwabanye amadoda ngakho abaningi bagcine befela ngaphakathi uzothi umuntu sezithethe labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 ababe bazibophela akwaziwa ukuthi kuhlukunyezwe ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe so njani ngatsheli muntu ungathola ukuthi la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaya ngamampango ngoba laba bamazweni kakhulula esikuwo hayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba obaba ngababa ngamabhrugo kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba e-CD Western World.
Siyalozwa sibili udaba lwethu solungani luyavuthwa sibili kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye nxa ungavala kulampo Madube kambe ungatshelani umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba-ke kunanzwa insuku lezi eze-16 days of activism against gender based violence kambe abantu bangaziphatha njani
abantu abaziphathe kuhle kube nokudlisana ezindlini kube nokuhlonipha uzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ube ngumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxa ningazifane kuhle ingana abanye abantu abazazihlalisa fansi balincedi ukubulala ngoba umtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi isine sihlezi kuhle dingani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalisize sibe yisize sihle ngamasiko aso ngiyabona
kuyiba khonapho-ke baba Sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani lo ngakwakho wele ngubaba kumbe ungumama shiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangane lizathola ukuthi lizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo bufakazi njalo nxa usulobo bufakazi chiya ungabulalanga kuthi utayihlophiwe nguNkulunkulu abantu abakhumbula amasiko lapho ezivela khona bakwazi ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ubuchapa ezindlela nxa umbuhola malini kumbula esikhundla esinganani nasemsebenzini hlonipha omunye wakho
hhayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo mbonge njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube yingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo
okwamanje njalo sike sikhangele ezabatsha silo Mike Hobe
yebo 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 mthwakazi omuhle sempapa omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lo mantata emlotshwa ongumqoqi wohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum mantate ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum
iBulawayo Leaders Reflect Forum ikhangelele ukuhlanganisa ama-youth akobulawayo from i-business and entrepreneurship sector, civil society and charity work, i-politics, media and creative arts sector. Sikhangelele ukuthi nxa sihlangana njengama-youth akobulawayo sikhulume ngokuthi u-2019 ubenjani kithi. Especially xa sikhangele ama-sectors esivela kiyo ukuthi if I'm in the business sector bekunjani ebhizinisini ngomnyaka ka-2019 ama-challenges abekhona ama-opportunities abekhona lalokho esifisa ukuthi ngabe kuhambe singasebenzisana njani
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqoqa lolu hlelo
njengoba nithile ekuqaliseni ukuthi ngingumntwana wakobulawayo ngike ngaba lethuba to have worked outside Bulawayo ngasuka kobulawayo ngo-August 2018 ngisiyasebenzela eHarare ngisiyafunda eHarare nxa ngikhangele iHarare lama-opportunities awapha the young people and what they are able to do I realize ukuthi there is a huge gap and igap yona leyo igap yokuthi singayivala njengama-young people there are things that we need to start demanding as the youth of Bulawayo ukuthi asifuni ukukhangelwa njengama-second class citizens where ama-opportunities kafiki kithi or sibekwazi ukuthi thina amandla ethu angaphi as ama-young people from different sectors ama-weaknesses angaphi masikwazi ukuthi amandla ethu avela ngaphi lokuthi ama-weaknesses ethu iwaphi I believe ukuthi sizakwanisa ukuthi siphume lama-solutions angani the cover up for the sebe silawo already.
Tshela uzulu okuthile mayelana ngalolu hlelo.
Okay, so uhlelo lolu luyabe luse The Kineko Movie House eBulawayo Center. Kungenwa nge $5 kumbe i R75. It's a cocktail event, so abantu bakhayelela ukuthi bazabuya begqokile for the evening. We're going to be really having an awesome photographer, so sabe silithatha amapikitha, li networka labanye. We'll have a few snacks khona ngale. It's covered ku $5 yakho. But the main part of the forum is the discussion that we're going to have. Kuqakathekile ukuthi usitshele ukuthi uzabuya, or at least ukuthi uzabuya labantu abangaki. So inumber eliyisebenzisayo nxa lifuna ukufona or ukusenda imessage lisitshele ukuthi liyabuya, it's 0783962842.
Hayi, sikuzwile mantate. Gqiba uhlelo ngokusipha amazwi akho okugcina.
My encouragement ngivala ukuthi as young people, let's take initiative nxa kusiba lenhlelo ezinje. Loba ungasoze ube khona in our forum, we'll do our best ukuthi we record and document whatever discussions we're going to have, and then we're going to share them online.
Mantate Mlotshwa, thank you. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Thokozo muhle simbapho muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 iyona username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kodwa lokho namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, zimpapo omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sike sikhangele ke eziphathelene lezokholo lwesiKristu. Silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini lekhisimusi, ngitheke sikhangele yona indaba yekhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana naleli elikuMathewu isahluko sokuqala indima yamashumi amabili nantathu, Matewu 1:23. Lapha okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama eli-Emmanuel, ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulakhe. Ngithanda ukubona ke sikhangele nje ngamafitshane ukuthi la mazwi kambe atshoni xa sisiya ekhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibheli kalithi uthi wesifazane, liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo, ongakabilo kuningi okungananyathiselwa kuye. Umuntu osiqu sakhe siyamukeleka, ongena kungcola okuthize. Lokutsho ukuthi nxa sisiya ekhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo, ezingagcwalanga ububi, ezingelanzondo, ezingelabugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu, ezilako ukubekezela, ezilothando, ezilokuthethelela, ezokubekezelelana njalo. Yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyayilakho khona, lokwenza nokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini. Inhliziyo zethu zinjani? Vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba, indawo ngendawo, abalenhliziyo ezingahambelani lomuntu, ezingelabuntu, ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini. Qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe ukubana nxa siyangena ekhisimusini siyabe sisidla, siphuza, sisenza konke, kodwa konke lokhu akutho lutho. Into enkulu nxa siye ekhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya yomsindisi womhlaba. Yikho ke kuthiwa abaza kumetha igama elu Emmanuel. La mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya uJesu engakazalwa. Leli gama elithi uManuel itsho ukuthi uNkulunkulu ulathi. Kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle uNkulunkulu uza kuba labo izikhathi zonke. Ngize ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama ngobana abazali bakhe bebonga ubana uNkulunkulu labo. Lanxa izifuyo zicuba ilanga litshisa izulu lisilela indlala ibhahlile uNkulunkulu uqobo ulathi ngasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana iintliziyo zethu zihlanzekile.
Kuyibhede mfundisi
icolungileyo wena ongehlula lupheyiswe enkosheli uYesu Kristu ngasisondela esukwini lokukhumbula kuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke izipho esizazifana lokudla esizakudla lokwethekela esiza kwenza cela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi labasibona bakwazi ukubana nampa abantu abahamba loNkulunkulu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga, ngikhathaleli ithuba ukufisela abalaleli bonke ikhisimusi enhle engelangozi. Ngiyabonga Nkomo lawe labasazi bonke besitudio 7, ngifisela ikhisimusi enhle.
Hayi, siyabonga mfundisi, kube njalo lakuwe.
Ngiyabonga, ngizibongela njalo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Brenda Fassi, Vulindlela, Lisumus enhle zulukandaba. Singakuhlukana ukuthi sikhangele indaba ebesikhokela lamhlanje. Kulabanye abantu abadika uncedi lutho umanyano webandla le-PF Zapu le-ZANU-PF kwenziwa ngomnyaka ka-1987. Kodwa bakubandla le-ZANU-PF bathi baluqakathekisa kakhulu usuku lolu. Umkhokeli webandla le-MDC Zimbabwe uthi bangalinqoba ibandla le-ZANU-PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngo-Gibbs Dube.
This is VOA News. I'm Gene Randall. Boeing's unmanned Starliner crew capsule has returned safely to Earth after an aborted flight to the International Space Station. We get a report from AP correspondent Ben Thomas.